phezulu weZimbabwe uyazi ukuthi abantu abaphitsheka besenza inkohlakalo bayatholakala bayabanjwa kungenziwa lutho. Siyabona ukuthi kulokubola okukhulu kakhulu kunhlangano ye-Reserve Bank of Zimbabwe kakuthathwa amaxesha adengisa ukuthi kulokuzimisele ukuthi nikulungiswe indaba yenkohlakalo. Siyazi futhi namanje ukuthi nxa ukhangela udaba luka-Vice President uChiwenga olithiwa lona indaba yakhe sigijinyiswe yangena phambi kwezinye zonke izindaba eyaphili yakhe kulezinye izindaba ezile minyaka ethize zingafika kulezo swango. Kudengisa ukuthi inkohlakalo nokwenza umathanda ukuphakathi kwalohulumende umthetho kawulandela. Njalo udubo olukhona ngolokuthi nxa kukhulume umnumzana uMnangagwa balutshwana abantu beZimbabwe abalakho ukuthi bakukholwa okukhulumayo ngoba seziningi izinto eziphuma emlenyeni wakhe eziphonga ukuba yizeleze kumbe ezingabangali ezisuke ezehlule ukuba liciniso. Ngakho akasuyena nxa kuyikuthi inhliziyo yakhe inhle akasuye umuntu okufanele ukuthi abe lo mbiko njalo ngoba akakholweki xa sikhangela ngezenzo zakhe siye emuva.
Kodwa kudaba lwenkohlakalo engazivikela ubaba uMnangagwa ngokuthi banengi asebebotshiwe phansi kukahulumende wakhe.
Kudulo esinalo ukuthi kunalokho okuthiwa ngesikhiwa i-catch and release, ngumuntu ufana lo muntu ohambe esiyabanda inhlanzi emanzini ayibamba buyayijikela emanzini abesithi hheyi uyazi namhlambele sishebe esiningi ebantwaneni kudlala ngesikhathi-ke lokho uzulu weZimbabwe ngeke aze akhohliseke ngendlela efana naleyo. Njalo siyazi ukuthi uhlangothi olufana le-anti-corruption commissioner leZimbabwe lufakwe abangani bakhe yena umnumzana uMnangagwa